Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 29 kunqabakazi 2020 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu phose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolice ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanicaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1150. Inkampani eqatshisa izimota e-Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqhatshela imota, umqondisi we-Impala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uDondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uDondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Sekutheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engazi abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikhamera ihluthuna uMuchehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuchehiwa. Iwulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu ayamapolisi ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayimota zabo. So sokufuthi bekucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imota yabo ngoba ukuthi bethu bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wakhanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imota zabo zilama tracker. Kufuze ukuthi bethu ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvidiyo ukuthi bamthatha bamkhambise egangeni itracker yabo iyatsho ukuthi umuntu wayengaphi. So mbona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalama namba ukuthi yonke yabo kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa lawo akangani angcolile endaweni yalomfana akwenzi. Amapholisa asikhangelelanga okunengiko kodwa sikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yakuzama ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuchehiwa gayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebese besithi they are not responsible. They are responsible labantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe elilabantu odwa belokhu betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondo kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abaga ngileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kulendlovu ezilithumi lane ezitholakala ezifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kulemuli yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwana oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane wecavernous hemangioma wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kathando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxelo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator bathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo kuthe sekukhula kanjalo futhi sele 9 months wa operator isandla ngoba sasesikhula kakhulu sesabe kusidlula isandla sami abe abutita imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi kuaxila ngaphansi kwekhwapha phezu kwale elinye ichuma eyayikhule kuqala kuoperator operation yesithu. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba lamachuma amanyama ayi 4 akhula ku right side lapho ene operation khona lapha abutita isandla lawo machuma ayebuhlungu ukuthi ngagijima esibedlela tezenkijima esibhedlela bafika ba-operator angu-2 akhona ma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the o-box yaphansi waqalisa njalo ukukhula ma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele layo ikhitshwe ngoba yayibuhlungu ithe iqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini amadumbadumba la azophela nini alawo lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwathi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bemangala ukuthi lesandla esinjani izandla zakhe zikhwananga imini yakhe ayikwananga even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga ngilazanto ezisiyenele. My worry is umino emibili layo isikhula so bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukuzikhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la ku WhatsApp zikhona uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonela enda ku WhatsApp i-address lapho sitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kudilarele pop euvel eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune corona kulama rules and regulation ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelo ukuthi ubuye uzobona icondition umntana akiyo besusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kathando umntwana ophethwe ngumkhuhlane wecavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamle landwandwe
Kweze maphandleni lamhlanje inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlberti Ncube.
Indlala ehlasele enakene ibulale inkomo ezedlula izinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 endaweni ezijeneyo zemathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi eAfrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi sakamuse Chana Ugwe, umnumzana Jeffias Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa. Izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yizo esafelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South, nakenye silandelwa ngesebulilima kuzobuya igwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo abantu abakhulumele Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi umangoyosela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kurhulumente bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyatsiwa Siziwe eChina Ugwe ulima impidi esifandeni sesibambene egadeni kodwa ududubo impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona kwenze kudlani impidi yenale yafika ngezini ngisikelele ngifake lamatamatisi sipheke impuphu akuseda siphelile phethu. Noma ngabe kwakomunye ngicela nginike ngecapha ngiyabuya ngiyenze iporridge. Umuntu uyakwazi ikafi mahhala.
Unkosikazi Noniya Dube epaye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti ndimbonile ngivelale phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange Gwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi ningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akuna hlelo elusiza abantu abaningi vele sebeziphilele esigorokozeni.
Iinkokeli zomdabo lazo zithi urhulumente kumele angenele asiza abantu ngokudla. Nangusobhuka kothiwedi kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isiqelele kurhulumente ukuthi ancede abantu, siyabona lo nyaka sizaphela kuzathi icorona abantu kanesi abahambe ngucorona sephakathi kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentibe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odi bazathabalala abantu kanye lezifuyo zabo xa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo lokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi abantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kulezisuku ungazi kube luka ibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalifuni, angikwazi ukuthi manje sizaphila mpilo ba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi kuguquka komkhathi, ukumamanzonzo kwezomnotho wakuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukuthi abantu abafika phose ezigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lo mnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe Snai no-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo agulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhalisa waleso sigaba unkosikazi Fabian Sipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begulizisa but abanye lokhe begulagula ikakhulu kulomfana wahamba waoperatwa so umfana lo uthwele nzima unida amachubu lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 la uthwele nzima lokho asusela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kadle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes okudla okuncane nje vele nxa ihambe eganyeni semele ihambele kulawo machubu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ungatholakala uncedo labanye nje lokho beyingane bayesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono lo baba ndila omnye wakosiziba la uloke khala ngathi sisizo kodwa hayi kwabanyayo so ngani kuba kungcunyana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lo mama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe la ngimqhubela ifoni laye atsho kuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngapha
mina ngumama kaManuel ngihlezi lo Manuel uManuel wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-colostomy bag lokudla okulula okunjengama-spaghetti lamarayisi into izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona isibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angiumuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunane ukudla akufanele akudle lama-colostomy bag kona lawa akhosta $4 le $5 khathe sekhule seyi $5 liyi-1 so ube ngakatholi umsizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafika
yimi Emmanuel oyi-operate kumntu indawo yamanzi kwe-typhoid so kathi sengifuna ama-colostomy bag so ngatholi ngathola nzima ukudla kukhona akunzima ukuthi ngikutholi because into zakhona zingaba zedura so imali khona noma ngasebenzi zihlalile nje endlini ku but kakhona anye ibithembise nje bazanginika nje okunye okuncane ozangancedisa oales but ya akafiki khonakhona sizolethi ngizosebenzisa
siyabonga councillor ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okudla nxa wakhangela hayi sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-K-blues antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselela ukubana engxa inkosi ingasihawukela kuzokuyefika ukuthi izulu lime
ikhansili yedolobho lakobulawayo yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabian Sipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka, umhlabelisi osethule idlalade elitsha. Idlalade lakhe lithiwa Ezakithi, elilengoma eziyisithupha, eleminyaka yokuzalwa engu-84. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo.
Kahle uDC Gqoka ngubani?
UDC Gqoka ngumhlabelisi oleminyaka engu-83. Ngifundisa ezikolo ezehlukeneyo, ngaphandle kokufundisa ezinye izifundo engifundisa lokuhlabelela.
Qala nini ezokuhlabela, njalo ubona ungani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela?
Ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntwana wesikolo ngo-1948. Ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958. Ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya ezikolo lapho engangifundisa khona. Ngitheze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala, ngazwanile isifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ngize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo ngihlabelela.
Kala izwi elinye lapha elesifazana elimnandi, ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe, njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala?
Lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela, uselama album amathathu, waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo. Engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, ngijabule ukukhuluma phambi kwenu. Abafuna ukuthenga umculo wami, abasebenzise inombolo 0779116855. Li-subscribe YouTube channel yami ethiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka, umhlabelisi oleminyaka engu-84 osethule idlalade elitsha. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lijone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amavili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Panda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo.